Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolesine mhla zimashumi mabili lanhlanu kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, eliZimbabwe limanyane lamanye amazwe eAfrika ekunanzeni ilanga leAfrika Day ngembuthano etshiyeneyo.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelaneni. Uma kunala abantu esiphilisa nabo ababuya kumanye amazwe, asiyi-organize kuma-community wethu. Yimidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu, kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane, sicale sibumbane futhi.
Udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla leZANU-PF kobulawayo lukhumbuze abaningi ngodlame oluvame ukuba khona nxa ilizwe libhekane lokhetho. Sihlaziya lolu daba.
Nxa sebengasenzi ngani sebeqalisa ukuthunyela untanga ukuthi bayenzisa uDlakela.
Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders linqotshiwe ngelechicken ini. Sizalethulela enye njalo impumela yemidlalo yonke yeCasalaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EliZimbabwe lamhlanje limanyane lamanye amazwe ezwekazi leAfrika ekunanzeni ilanga leAfrika Day. Emazwini akhe okunanza leli langa, umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uthe iAfrika Day lilanga eliqakathekileyo kakhulu elokuthi izwekazi leAfrika lihlolisise injongo yokubunjwa kwenhlanganiso yeAfrican Union ekhanya ingasananzi izifiso zabasungula lenhlanganiso. Njengendlela yokunanza leli langa, omkaTsvangirai unkosikazi Elizabeth Tsvangirai utshone lezalukazi lamaxhegu abagcinwe engabebandla leSalvation Army ebumudzo Old People's Home eSt Mary's emzini weChitungwiza. Wabanikeza isipho sokudla. Kubika uMavis Gama.
Lawo ngamakhehla namakhehlakazi ngesikhathi bejabulela impahla abayilethelwe nguNkosikazi Tsvangirai. Esethula isipho sakhe kulo muzi, uNkosikazi Tsvangirai uqonqosele kudaba lokuba kumele abantu bengaze bakhethana ngemihlobo lokuthi bakuliphi ibandla, kodwa wathi kumele batshengisane uthando sikhathi sonke. UNkosikazi Tsvangirai wengeze wathi kumqoka ukuthi umuntu angaze akhohlwa ukuthi uvela kuphi, kungakho yena ekhethe ukuzachitha isikhathi sakhe laba kulo muzi webumuzo oseSt Mary's okuyikho azalelwa khona, wakhulela khona njalo egcinwa ugogo wakhe osewabhubhayo.
Chikumbiriso changu kuti tese dai taisa musoro pamwe chete, tamboregedza kupoliticiza zvinhu zvese zvatinoita.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi kulo muzi wobumuzo uMajor Cynthia Nyaruberu ulandise phezu kobunzima ababhekane labo kulo muzi owakhiwa ngomnyaka 1974 esithi usuluphele njalo udinga ukulungisiswa. Omunye wabahlala emzini lo, ugogo uMfatiyane Sinayi, utshengise ukusijabulela isenzo sikaNkosikazi Tsvangirai.
Lapha ukuqala phela manihlala lapha kakomu eplazini, ya eplazini lakhe leli futhi akunzile kugula ukuthi hawu lapha ke niyasapotwa, niyasapotwa, hayi niyadla, niyasutha, ya asukulapha ke niyalala nendlala, hayi.
Maamachumi amathathu lanye abagciniweyo kulumuzi webumuzo Old People's Home, omdala wabo elekhulu lanhlanu leminyaka yokuzalwa 105, bekujatshulwa kudliwa ukudla kwemini kuphuzwa unamnede abalethwe liqula ebelihamba loNkosikazi Tsvangirai lapho kusethulwa limpahla izalukazi lamaxhegu besina. Ngimele isitudio 7 ngise Harare ngimevisa kama.
Lokhe sikudaba lunye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zimanyene lezizalwane zakwamanye amazwe ekunanzeni leli langa kule nkuthazo yokuthi kube lokumanyana ekulwiseni umkhuba we-xenophobia kumbe ukucwasana ngobuzwe. AbeZimbabwe bona bakhuthaza osowabo ukuthi bekele ukudala amacala okungenye yezinto eyimbangela yokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe eSouth Africa. Kubika uBenedictine Hlapo.
Indaba esegudwini yesikhathi kunanzwa ilanga leAfrica Day yalonyaka kwele South Africa ngiyokudla amathambo engqondo ngokungenziwa ukuqeda inzondano esivame ukuqhamunga phakathi kwabakwamanye amazwe lezizalwane zakuleli. Xenophobia iqale ngo-2008 yeza njalo ngo-2015 lo-2016 kanye lalonyanga. Abakwamanye amazwe la bathi lonyaka bakhethe ukutshumayela ivangeli lokubambana kwabansundu ukuze kungasabi khona ukuhlaselana lokho. Abanye bakhuthaza abakwamanye amazwe ukuthi labo nxa befika kuleli baziphathe bahloniphe abaninizwe. Isizalwa seZimbabwe uMnumzana Bongani Mkhwananzi uxwayisa izizalwane zeZimbabwe ezilomkhuba kudala amacala kwele South Africa ukuthi zekele lokho ngoba kubangela ukuzondwa kwabokuza bonke.
Thina nathi sokumele sidlale indima enkulu ekuhlanganeleni nabo ukulungisa inkinga zabo, ngoba inkinga zabo ziyahlangana nezethu. Ngoba uzenza kwaso nathi kuyasinceda nje ukuthi abantu bethu baphile kahle nomphakathi.
Umsekelo enhlanganiso ye-Creative Communities uMnumzana Vushi Lakale ukuthaza abakwele South Africa laba kwamanye amazwe sithi isikhala esikhulu sokulisa izenophobia yikuqoqa imidlalo yebhola, ukugijima, ezokucula lakho konke okungenza bazane ngcono.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelalini uma kunala abantu esiphilisana nabo ababuya kwamanye amazwe, asiorganizeni kuma community wethu yimidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane, sicale sibumbane futhi kube imidlalo echubekayo ilokishi nelokishi.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khumlani Moyo okhokhela iqembu leZimbabwe emidlalweni ehlose ukumanyanisa abakwele South Africa labanye abavele emazweni achiyeneyo kuzwekazi leAfrika uthi imidlalo isidala umehluko omkhulu ekulwiseni izenophobia.
Iyasiza kakhulu ukuthi njengamazwe aseAfrika sikwazi ukuthi sihlangane emidlalweni, sikwazi ukuba ngama-Afrika. Ngoba last year I think bekunama team i4 but kulonyaka ahlukile ngoba sinabantu be-Ethiopia nabo abadlalayo nelizwe lala e-South Africa.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ngelanga lokuthakazelela Africa Day iinkokheli zamazwe zilomlando wokuhlolisisa ukuthi kuyini okwenza iningi labantu e-Afrika lihlupheke abanye besiyagcwala kwamanye amazwe kanti wonke amazwe aselozibuse.
Ngoba sise sathola uzivuse e-Afrika kodwa inotho ilokhu ingekho ezandleni zethu. Inotho isezandleni kwezinye indawo ezandleni zamakhiwa njengalapha eSouth Africa. Kuthi elizweni lakithe njengeZimbabwe inotho isezandleni zabamnyama abalutshwana abayibababusayo. Abantu abaningi kabalani notho ezandleni, yikho abantu begcwele amazwe wonke.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lubelihle Banda ukuviyelwa bomama enhlanganisweni ye-African Diaspora Forum uthi umlayezo omkhulu ukuthakazelela Africa Day ngokukuza umkhuba osubhakile kwele South Africa ngokuhlasela abesifazana mahlayana.
Akala abalamandla okuzivikela, the masculine power njengawo amadoda. So sifuna ukuthi si-raise awareness nge-domestic violence ukuthi it's not something that should be taken lightly. Sifuna ukuthi sizame ukuthi si-approach uhulumeni we-South Africa, especially where women are concerned, ukuthi they should strengthen their policies regarding women.
Njengoba ilanga le-Africa Day lingakemukelwa njengekhefu kwele South Africa, igigi labakwamanye amazwe lokuthakazelela leli langa liza kwenziwa ngomgqibelo. Lapho-ke bazafola ezitaladeni zelokishini le-Uvel betshengisana okuligugu kubo kwezamasiko lempilweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Amapolisa akwele Botswana aphakathi komkhankaso wokubopha lokuphindisela ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Amapolisa athi abantu bakhonona ngokuthi abangena kulelo lizwe laba be ngaphandle komthetho yibo abadala amacala amanengi, kubika uMartin Ngwenya.
So isikhathi njalo sokudlala amacatshelana phakathi kwamapholisa kanye labezimbabwe baseBotswana ongekho emthethweni. Amapholisa aweBotswana abike ekuqaleni kweviki ukuthi asesungule umkhankaso wokukhipha wonke umuntu ongene elizweni ongekho emthethweni. Isikhulumi samapholisa umnumzana Whitney Sfosija uthi uZulu weBotswana uyakhonona ukuthi amacala aseqongile ikakhulu esikolweni eHaburoni njalo adalwa ngabangena elizweni okungekho emthethweni. Kule nkulungwane zabezimbabwe abangena eBotswana ongekho emthethweni, iningi lizodinga ukuziphilisa kukanti abanye badala amacala. Kodwa awusabethusa abezimbabwe ugijinyiswa amapholisa ngenxa yokuthi sekuyinhlala yenza njengoba umnumzana Melusi Ndlovu esitsho.
Asokuyimpilo yethu ukuhlala sigijinyiswa ngamapholisa nje ngeoperation yabo leyi entsha. Kodwa nxa sikukhangela kuhle sibona ukuthi ngayekhaya izinto zonke zilungile, ngasigijimi kangaka sibalekela amapholisa.
Umnumzana Alfred Lunga laye ukhala ngokuthi isimo ekhaya yiso esenza abezimbabwe baphenduke inhlekisa ezizweni.
Kula kuphumula nje amazimbabweni sesihlala sigijima besithi senza lokhu lalokhu. The best thing about thing esingayenza ukuthi sizilungiselelise ukuthi sibuyele khona cause ezithiza hayi akulo makhelwane abasifunayo labo sebekhajele ngathi.
Ababanjiweyo basiwa esitokisini kuqala besalinde imota ezaziwa kakhulu ngokuthi amagumbagumba kuthi sibathwale ziyobalahla emngceleni weplumtree. Kodwa iBotswana ithi iningi liyaphindela noma nje uhulumende khala ukusebenzisa izigidi lezigidi zamapula ukubuyisela abezimbabwe emuva. Abanye bakhala ngokukhahlanyezwa ezandleni zamapholisa kodwa noma nje kunjalo babhensela ukuphenduka kulokubuyiselwa ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 ngeseHaburoni kwele Botswana.
Ulivetalk kulamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokuqhakateka kwemfundo yabantwana abangamantombazana. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende welePilitane unkosikazi Theresa May uthi uzakhalaza kumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokuvezwa kwembiko eyimfihlo ephathelane lesehlakalo sokudubuka kwebhomba edolobheni leManchester okwenziwa iziphathamandla zeMelika. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla kwele Nigeria zithi imali yokuphathisa abaswelayo incane kakhulu njalo uncedo kalufinyeleli abanye abaswelayo ngenxa yempi kahulumende labahlamuki beBoko Haram. Udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla lezano PF kobulawayo ngesonto kukhumbuze abanengi ngodlakela oluvame ukuba khona nxa ilizwe libhekane lokhetho. Lanxa udlakela lolu lwalunganeno kukhetho luka 2013, ukhetho luka 2008 lwaba lodlakela olwesabisayo kwafa abantu njalo abanye bashiselwa imizi. Umbuzo omkhulu ngothi kambe kuyini okungenziwa ukwenqabela udlakela lolu kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuphendula lombuzo sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo lelunga lezanu PF umnumzana Effort Nkomo.
Into qakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukutolerate i-views omunye umuntu kumbe ukutolerate umbono womunye umuntu. Ayisinto enhle ukuthi abantu baxabane. Na ubuze ngokuthi ngabantu ababebandla linye. Lamuka ngethusa khona ukuthi awukathi abantu bengathi beyimulinye bexabane kubangwani.
Makhumalo ngena khonapho kweziweni kahle kahle.
Into yokuqala umele kwenziwe ukuthi ibandla lezane-PF kaliqalise ukukhankasa ngodaba lokuthi abantu bangaze bachayana ngoba sonke siyazi ukuthi ibandla lezane-PF lilandise ukusebenzisa udlangudlangu ukuchaya abantu. Sikhuluma kunje ngithina njengebandla le-MDC kulomama uMzishumba weMbengwa othiphele umuzi ngabantu bezane okuthi ukuthi sebeqalisile ukusebenzisa ukuchaya abantu nokuchisa isizwe sikankasela u-2018 abantwana bomuntu munye iZimbabwe neyethu sonke kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nendoda ixakase ngena sikhankasa ngathi ngemuni sikhankasa sisazi ukuthi siyizihlobo yibona ye sinembono etheniyo ngababandla ekwalandelayo kodwa kakutho ukuthi kumele sile kumele singene phansi sikankase sedlulane silingelelane siyehlangana emabhokisini.
Baba uNkomo, uMongameli Robert Mugabe uvame ukukhuluma kaningi nengi esola uDlakela kanye lokuxabana okusuke kube khona phakathi nakwebandla lenu. Kodwa amalunga ebandla njengoba sibonile lwisana singathi asamlalela nawo uMongameli.
Ya liqiniso ukukhuluma kuhle ukuthi uMongameli uyabe xwayisile ekhulume ngokuthi kungabi lokuxabana. But ungananzelela ukuthi siphila esikhathini izinto lezintweni zesiKristu uSathane ubhizi ungenisa ukuxabana usebenza 24/7 ngoba ufuna ukuthi amandla lawo azwakale kodwa ayisikho kuyinjongo zobusitho nje ukuthi uMongameli wephathi uyaxwayisa ngelokho zenu ngokuxabana. So ukholo lwami ukuthi okwenzakalayo akula muntu okufunayo okubona kusenzakala. Xa kusenzakala okuqakathekile ukuthi abakwenzayo bakugcine singayifika kwi-election ka-2018 ngoba sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela ibandla afuna ukuthi alivotele, ibandla afuna ukuthi lingene embusweni. Yikho esakulwelayo abanye bethu ukuthi silwela ukuthi sikhululeke ukukhetha esifuna ukukwenza.
Makhumalo ngeyakho ingqobe.
Hayi limqodo le khuma ngobaba uNkomo but inkinga ebakhona yikuthi siyanelisa ukuthi sikhulume ukuthi kungaze kwaba noDlakela phambili kuphakathi komphakathi. Nxa sebengasenze ngale sebeqalisa ukuthunyela ontanga ukuthi bayevusa uDlakela. Okukhona yikuthi isikhathi sesifikile ukuthi nesikhathi yabo kwenzakala khona uDlakela ngabayefika bakhumise laba bantu abezindlakela umlotha yiza ngalezano abalwa ne-MDC ngoba izano yelwa yodwa ne-MDC elwa yodwa ukwenzela ukuthi sibone ukuthi baqinisile ngabakhulumile kubahlakisa umphakathi ngabakhulume besenza lapho kuba noDlakela kakuyesizwa ulungiselelo Dlakela.
So ngicabanga omuhle yini lo baba Nkomo?
No ngumcabango omuhle ngivumelana laye umntana nenkosi ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu bethu sikhuthaze abantwana bethu ukuhloniphana ngoba lapha sakha isizwe kasakhi bantu bakamdakabani abantwana bayiphi party sakha isizwe. Isizwe sakhiwa ngabantu abehlukeneyo kungumlando wethu sonke njengabakhokheli ukuthi sikwenze khonokho. Asifisi ukuthi nxa sesiyafika ekhetheni olukhulu kulokho kulomuntu olokho engavumi ukuthi umnakano womuntu laye ulelungelo lokunakana ngendlela ayifunayo, ulelungelo lokuthi afune ukuthi ongamkhokhela ngubani, lilungelo lakhe. Ngizaphinda futhi ukuthi into esayidlelayo i-freedom of speech, i-freedom of association, asikwenzeni khonokho.
Umnumzana Effort Nkomo lilunga lezano PF obexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo. Ilanga le Africa Day lilanga elinanzwa izizalwane zezwekazi le Africa ezinengi lapho ezinye ezitshe ezithakazelela khona amasiko azo. Kodwa ukubhidlika komnotho weZimbabwe sokutshe izizalwane zaleli lizwe ziphila kwamanye amazwe lapho ezingaphathwa khona kakuhle zibandlululwa njalo lamalungelo azo engahlonitshwa. Umike Wobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana Philip Ndlovu oyisizalwane seZimbabwe ohlala kwele Botswana lo mnumzana Owen Mkhize laye ohlala kwele Botswana.
Ya lolu suku lolu luqhathekile baba masi semazweni ethu ngoba manje esiyabheka ngapha mabenzi Africa Day. Sina ngale khaya kasiyenze Africa Day ngoba ziningi izinhlupho esibhekane nazo ngithi.
Wena ke mnumzana Ndlovu yini umbono wakho ngalolu suku?
Ngibona ngazani into le ukuze sibe ngeAfrika sitsho amazwe wonke abantu abamnyama. Ngakho kusitsho ukuthi leli langa siyabe singabantu abafake amakhanda abo ndawonye silombono munye. Kodwa ngenxa yokuthi vele thina ngingakwazi ukuthi kusenza kuyini asiwelelani ukuthi sihambe kwaleli langa kuphela sindawonye. So into zakhona ngathi into yakhona iyahlupa. Kathesi njengokukhuluma kwalo munye wami uyatsho sibili thina siyenzwa ngomumo esikuwo ekhaya. Lalaba bengapha, lalaba bangapha, lalaba bangapha. Kodwa abanye abantu ingathi kakhulu njengamakhiwa bayabambana nxa kuyinto vele abafanele behlangane kuyo bayabambana. Kodwa thina abantu abamnyama kwayehlula lokuthi vele size sibe lolimi olulodwa olwethu thina abantu abamnyama.
Ngombono wakho njengomuntu ohlala kwele Botswana umphakathini uyavumelana nilawe yini? Bayathakazela na izizalwane zeZimbabwe?
Ya. Uqinisile sibili abantu beZimbabwe abantu abangemuva kwekhanda ngitsho umzimba oweZimbabwe uyakufuna. Kodwa into esingehlula mina ikhanda lomzimba akuhambelani ungizwisise isiNdebele sami kulapho okulenkinga yethu okwekuthi ngakho futhi ungakukhengela tokusiba lihlupho lokuthi labanye bethu futhi abantu abamnyama abakwamanye mazwe bangani banjalo futhi bese ngikukhangela ngendlela ukuthi amakhanda wona wonke amazwe aweAfrika kungani bengabambani bebe lento one engazobambanisa abantu bonke kuyehlula.
Mkhize, wena ke ungathi umphakathini kwele South Africa uyathakazela la na izizalwane zeZimbabwe?
Ya ngapha thina baba sihlezi nje okokuzincindezela but nezinkulumo ezabe zikhulunywa ukubona siyabaqedela emsebenzi. Ngathi vele ebantwini abamnyama bonke abansundu akwela freedom ngoba imizimba singafana but ingqondo ziyachiyana baba. Omunye la ucabanga okwakhe, omunye la ucabanga okwakhe. Abaningi bazihlukanisa ngendaba zezilimi thina esizikhulumayo.
Ngifuna ukuzwa ke Nkize, ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze siqale ukubambisana njengezalwane zonke ezwekazi ele Africa?
Ya, umbono khona engingaqala ngasekhaya into kumele ukubona iyenzakale ukuthi njengoba kusiza okhetho lwezayo ukuthi sisukume thina lapha egangeni sihambe siyovotwa sikhiphe umongo lembeli okhona nguye ongani uyenze ukuthi abantu baphambane kakhulu ekuphileni.
Umnumzana Owen Mkhize isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obexoxa endawonye lo Philip Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Kwezemidlalo lamhlanje sizwe impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ebikhona lamhlanje kuJoseph Njanji.
Iqembu leChicken lihlohlelwe ngukapteni walo Moses Jackson yena oluchayela emambuleni umdlalo sofiyafika emaphethelweni. Limpumela itsho ukuba iqembu leChicken selilemiklomelo elithumi lanhlanu ikanti iqembu layo lendazi lona lilemiklomelo elithumi lesikhombisa. Umdlali wekhetho ezintatheli kuba nguyodlale ukwedlula abanye nguGuide Godard yena othi usekelo waluthola kumqeqetshi wakhe uRaman Kumbo kanye labanye abadlali beqembu leChicken yilo lumupha intshukuntshu yokuba adlale kuhle. Iqembu leChicken belingadlali kuhle nxa lidlala lisedolobheni lakoBulawayo njalo umqeqetshi walo uGumbo uveze ukujabula ngempumela yanamhlanje.
Impumela leyo iqakathekile kakhulu kithi njengeqembu
ngoba phambilini kwalo mdlalo besisehluleka ukunqoba nxa sidlala sisekhaya. Kuyasijabulisa ukuthi sizisenelisa ukuphumelela sidlala sisedolobheni lakoBulawayo.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leyadala yona beselidlale imidlalo yembala lidliwa linqobe letriangle nge-3 kanyaya emdlalweni obusenkundleni eMorris Depot. Iqembu leZPC Kariba libe nguJikilo Bhanqale leChapungu kungela qembu elenelise ukulitshayela eMambuleni emdlalweni obusenkundleni yeNyamunga. Iqembu leShapane Mine libhaxabulele iBantu Rovers nge-4-1 ngaseMaglas. Kuthi emdlalweni obusenkundleni eDiliva Dzimu esedolobheni leBeitbridge, iqembu leCholocholo litshaywe nge-4-1 liqembu leNkezi Platinum. Limpumela itsho ukuba iqembu leNkezi Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane lile miklomelo engama-22. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ijaheli dala uJayza Majaha Wota Ndlovu Jayza Marabini elihlabela kamnandi egqiba-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje uthi yena yamitha kanjani intombi kanti-ke kayikabi lamavele ngitsho lokuphuhla kayikaphuhli kwenzakala ntoni lapha hayi-ke kwanele sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili eleZimbabwe namhlanje limanyanela amanye amazwe ezwekazi le-Afrika ekunanzeni ilanga le-Africa Day. Olibalelisayo nguNtungameli Nkomo lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.